VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alingali chana njani izilukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba elingali khona olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhla ka 10 zikungcwabakazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDC lithi amalungiselelo okutshengisela kweviki ezayo ngolwesihlanu akusibanga esikude, kungakhathalekile lokuthi amapholisa athini.
So okusegcekeni ukuthi sina siqhubela phambili ngamalungiselelo, asidingi imvume yamaphoyisa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethula umbiko wesimo sesizwe, i-State of the National Address, esithi inhlelo zikahulumende wakhe ziyaphumelela. Kube lesiphithiphithi abachayeli besala ukubhadala imbadalo zama-toll gates esigodini izolo ebusuku.
Asiplananga indaba singazisanga kulesikhathi ukuthi ke kuza khwela i-toll gate mhlakabani kwenzela ukuthi silungiselele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leMDC lithi amalungiselelo okutshengisela kweviki ezayo ngolwesihlanu akusibanga esikude, kungakhathalekile lokuthi amapholisa athini. Wona athi azazisa iMDC ukuthi itshengisele na kumbe hatshi edolobheni leHarare. Sixoxele sikhulumeli sebandla leli umnumzana Daniel Molokele ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ye, ngithanda ukuthi ngitshele abalaleli ukuthi njenge-MDC silazo inhlelo ezihambelana le-policy document yethu ekuthiwa i-reload. So ma ubheka i-reload policy document kunama-steps ayi-5. So step number 1 ngiyo lo othi increase political and diplomatic pressure ukwenzela ukuthi nabantu beye ku-national dialogue. So silokhe siku-step 1 khonaphana, sizayenza ukutshengisela lokhu eHarare ngolwesihlanu, 16 August. Abadaleka bakwazi ukuthi njenge-MDC asikwenzi kuyi-one-off event, ku-part of a program esabesilayo. So siyaqala ngeHarare Friday 16th August, sizaba the street protest, sesiye kuma-Africa Event Square, sitshengisela ukungathakazeli indlela uhulumende obamba ngayo ilizwe kusiya ngezepolitiki lezomnotho wesizwe. Sitshengisela ukuthini ukucibelezela kwayenzwa la nyakenye kukhetho lukapresident. Lokho esingakayiqedi indaba yakhona esithi ngesilungu indaba ye-disputed presidential election result eyenza ukuthi iZimbabwe yehluleke ukuqhubela phambili. Siyabe sisi ukuthini njengamaZimbabwe nisihlalisane phansi siphume ngendlela yokusebenza ndawonye, ngoba lokho kukhona manje wonke umuntu waseZimbabwe yabona ukuthi sokunzima kakhulu.
Ngokutshengisela lokhu, libona ungani kuzaguqulani?
Ipolitiki isebenza kanjalo, idemokrasi isebenza kanjalo. Section 59 wesisekelo sombuso waseZimbabwe uthi wonke umZimbabwe ulelungelo lokuyenza i-demonstration kumbe protest, ayenze i-petition peacefully. So nathi silandela isisekelo sombuso section 59, silelungelo lokwenza as many protest marches, as many demonstrations as we can, ukwenzela ukuthi isikhalazo sathisakale in a constitutional and democratic manner. So yikho kuyabe kusenzakala ngo-Friday 16 August, and ngilethemba ukuthi kuyabe kuyikuqala, ngoba it's not a one-off event.
Sizwa kuthiwa koBulawayo lakwamanye amadolobho lakho kuzalandela ukuba lohlelo olufanayo, ungasichasisela na?
Liqiniso kakhulu, ngoba njenge-MDC okuyayenzakala eHarare ngo-16 August yikuqala, kutho ukuthi sizahlala phansi sivumelene ezinye indlela zokuqhubekela ngomkhankaso wethu. Kuzagoqela khona ukuthi amanye amadolobho eZimbabwe lawo abe lokukhankasela nokutshengisela ngokuya kwesikhathi.
Manje aliyesabi na ukubana kuzaqhamuka udlakela?
Thina njenge-MDC silandela okomthetho isisekelo sombuso sokusiya ngamapholisa ukuthi ba-make sure ukuthini akulabantu abayenza i-violence. Thina siyabe silama-marshals ethu esibathonileyo, ababe escorta abantu ababe matcha ababe tshengisela. So last time sikwenze Harare akuzange kube le even one litshe
elabhidisindawo kumbe udlakela olwenzakalayo. So silethemba ukuthini sizaqhubekela kakuhle ngolesihlanu sikhangelela ukuthi sizatshengisela ngokuthula.
Wona amapholisa ethule umbiko esithi awakaliphi imvumo basahlolisisa ukubana bathathe inyathelo bani. Sebelazisile na ukuthi bazathatha inyathelo bani?
Ngiyabe ngifisa ukuthi abalaleli bakwazi iqiniso ngomthetho waseZimbabwe ukuthi nithina sibabhalisa incwadi ukuthi i-notification letter. Asukuthi ukuthi senze i-application for clearance. Ma uhamba nge-Public Order and Security Act, kumele wazise amapholisa ngoba lilungelo lakho kusiya ngesisekelo sombuso waseZimbabwe. So okusegcekeni ukuthi thina siqhubela phambili ngamalungiselelo, asidingi imvume yamapholisa.
Alo-ke ngumnumzana Daniel Molokele, isikhulumeli sebandla le-MDC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esewange.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo wethule umbiko wesimo selizwe iState of the Nation Address lapho athe ikusasa yelizwe ikhanya imhlophe kulandela athi ikuphumelela kwenhlelo zikahulumende wakhe. Umnangagwa uthe okunye okupha ubufakazi bokuthi ilizwe liyathuthuka imbiko yebhanga leWorld Bank.
As I address you, the World Bank has recognized our efforts.
Ngikhuluma nje inhlanganiso yeWorld Bank isikhuphule isimo sethu ngokusikhuphula kuluhlu lwamazwe alomnotho omncane yasisa kulawo alomnotho othe xaxa.
And ambitious vision is within grasp. We continue to engage international financial institutions and the creditor nations so we unlock more inputs.
Umnangagwa uthi inhlelo zikahulumende wakhe ezokuvuselela umnotho welizwe seziqalisile uletha izithelo ezingakaze zibonakale kuminyaka eminingi esanda kwedlula.
For the first time in decades, government has been able to balance its books and even enjoy a healthy surplus.
Ngemva kwesikhathi eside uhulumende wenelithi ukusebenzisa imali ngemfanelo kwaba nemali esala ingasetshenziswanga. Amazwe angaphandle komanyano we-African Union asiphathisayo abalisa ele-China, Russia, India, Belarus, Spain,
all those nations outside the AU which have stood by us through thick and thin. Principally, the People's Republic of China, Russia, India, Belarus, Spain, and Brazil.
Umnangagwa uthembise umbuso okhululekileyo esithi lokhu kuzenziwa ngokusemthethweni ngokuguqula imithetho ekhona emibi.
As I address you, bad laws are being repealed and are said to be replaced by good ones which comply with our celebrated constitution and international tenets of good governance.
Ngikhuluma nje imithetho emibi eminingi siyayisusa sifaka imihle ukuze ihambelane lesisekelo sombuso ahambelane lombuso okhululekileyo.
No piece of legislation which is deemed offensive, restrictive or undemocratic will be spared.
Lawo-ke ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ayethule izolo esigodlweni sakhe iState House eHarare. Engakethuli amazwi akhe uMnangagwa kusabelele imbiko ehlukeneyo abantu bethandabuza ukubana kanti vele uzethulani emoyeni. Yemoyeni khona phakathesi silo mnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu esigaba seMathebeleland engowenhlanganiso yebheju likaZulu. Ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye mnumzana, izolo ube ngobanye yini ababo abakade bekhangelele? Sibona nje imfanekiso yokuthi umongameli uzethula imbiko, wena kuyini okubuya enhliziyweni yakho sizwa khona?
abantu bonke vele bengalanto bayikhangelele abantu bayocanta ngoku lomunye songabe sesibhukile uhulumende ngoba hayi akulanthensa ayikhulumileyo akulanthensa asazoyikhuluma siza wonke ngibhodile namhlanje ngibuza ukuthi lizweni nakwibandla lakhe konke bathi ayi umntulwana akadezwanga lokuthi ukhuluma ngayo.
Manje ke ngokubona kwakho okungakubangele ukuthi ethule amazwi la abantu bengakhangelelanga sibephonguza ukuthiwa kulembiko eqakathekileyo kungakuyikuyini ukuthi kukhona yini okutshaya amanzi la?
Abantu abaningi bacabanga ukuthi engxenye ureactha ukuthi kula abebandla le-MDC Alliance bakhulume ngokuthi bafuna ukungena ezitaradeni ozama ukuthi sipacify umdikiso okhuthazwa ngabantu be-MDC Alliance. Yikho abantu abaningi abakukhangela abakukhumbulelileyo ngoba ungakhangela izolo koBulawayo bekunothisamfundo uNcoli. Akukho nto entsha kuhulumende in terms of economy abayenzayo ezatshintsha impilo zabantu. Yikho ubona lama-tollgate izolo abantu beyakwatshelile ngoba ubunzima buyabulokhu busiyaya busoma. So kunzima ukuthi vele futhi kukhona abakwenzayo okuguqula impilo zabantu ziye buhlezi.
Kodwa ke uyakhuluma yena uMongameli Mnangagwa lapho kubana inhlanganiso yeWorld Bank yakhuphula isimo selizwe yathi yona hayi ilizwe selisuke kulokho okuthiwa yi-middle income sasiwa phezulu. Ungabona inhlanganiso ezinjalo zikhipha imbiko enjalo akuphi na ubufakazi bokubana uhulumende ule ngqubela phambili?
Mina kangaze ngikhangele ukuthi World Bank itheni, ngikhangele ukuthi i-levels of poverty ngokuhamba ngikhangela abantu. Ilizwe lonke lile-development kukhanya ngokuthi kuma-urban centers kuyabe kulayithiwe ntambama. Kodwa kathesi i-development izabe ikhona njani kuyi-darkness. Akulamagesi and elizweni uma umeza i-growth kukhanyela vele ngokuthi ele i-road network lamagesi lani. So kuyikho kungasekhoyo kathe ngawo nalo mbusazi. So kambona ukuthi singalalela i-World Bank, i-IMF whatsoever zitheni. Sekesikhangele ukuthi umuntu uyakwanisa yini 3% meals a day. Uma engazikwanisi akulandaba ukuthi batheni kuthi ukuthi idole iqansile.
Manje ngamafitshane ungathi yena amazwi la ayethulayo ngakududuza na abamsekelayo kumbe ngamazwi alethemba yena nxa ewazi ayewakhuluma ukuthi hayi ubungcono bukhona sekwenzakale lokhu kwayenzakala lokhu njalo ikusasa yelizwe ikhanya iphatheke kuhle lanxa sibona okwenzakala ezindlini lapha. Ungathini wena nxa ukhangela amazwi akhona lawo ukuthi uyathemba yini kumbe ikududuza nje abantu?
Angithemba ukuthi laye uma ungambhalela phansi ungafaki i-signature yakho ukuthi kulo muntu othe engakhona ukuthi iZimbabwe yona le esikuyo. Ngangikhona ukuthi laye uyawathemba amazwi akhe ukuthi nje kungathi akhuluma ukuzuso something lalokho ngalanto yokuthi. Akula ntuba balwana ungasukela ngemva komnyaka ophelileyo wathi the voice of the people is the voice of God. Kodwa abantu bengathi bayaphakama uyabadubula. Kathi esimesithi bangkona bazama uku-alayina. You don't necessarily need to align, but you need to restrain amasosa. Ngoba kunamthetho vele thi kwankona amasosa kayedubula amasiviliyeni. But sebadubule abaphinda. So akudingi ukuthi kuzokuthweni iparlamente ihleli le yari-alayina umthetho ngoba kunamthetho vele thini kuthi ama-citizens ma elentazisuku azisolayo aphakama abulawo.
Hayi kuyezwakala, isibongile kakhulu mnumzana.
Sibongile nathi.
Lo ke umnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu esigaba seMandebeleni engwenhlanganiso yebhetshu likaZulu ebesixoxa la ecingweni ekoBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
kumele siphithiphithi abachayeli besala ukubhadala imbadalo zama toll gates esigodini izolo ebusuku. Sixoxe lomunye umchayeli umnumzana Edwin Ndlovu obekhona kusenzakala lokho.
Yekunzima bakithi kulizwe lethu leZimbabwe. Ama toll gates bakhweze ngelanga linye. Izolo bengihambe Plumtree ekuseni, ngisiye Plumtree bekuyimbhadale $2. Mase mphenduka sekuthiwa $10. So emangweni ke wesigodini, abachayeli abaningi balile ukubhadala leyo mali, sesabhadala ama-$10, amakhombi abhadala ama-$15, ama-taxi ama-$25, la amade kakhulu ama-$50. Abantu bathi imali esingelayo kasiyiplananga, yindaba singaziswanga kulesikhathi ukuthi-ke kuza toll gate mhlakabani kwenzela ukuthi silungiselele. So kube lobunzima kakhulu-ke kwi-toll gate esigodini kabachayeli abaningi besithi leyo mali kabalayo kabayenelisi ukuyibhadala. Yiwumumo okhona-ke nalowo ukuthi i-toll gate iphongukhwezwa khonapho abantu bangalungiselelanga.
Manje kugcine kuhamba njani? Sikhuluma nje sekulungile na, sebezidlula imoto?
Sezidlula imoto, sezibhadala ngoba sebezwile abantu, kodwa-ke izolo abaningi baphambukile ke bathi kabalayo leyo mali badlula bengabhadalanga. Kube umsindo sibili wavalwa i-toll gate esigodini kwesikhathi eside kakhulu ngoba abantu bebangalungiselanga bebengelayo naleyo mali. Kodwa-ke nxa izolo sebezwile abantu, lamhla sokungcono-ke uhamba usuyidingile, nxa ungelayo kawusahambi ngoba ungelayo ungenelisi ukuthi ubhadale.
Kanti khona ungadlula abakuphi na ithuba nxa ungelayo imali lokuthi uzayibhadala usuyitholile?
I-toll gate kubhadalwa khonapho-ke. Lanxa ungazama ukukhuluma labo bakutshela ukuthi kulama-cameras athathayo ebona ukuthi wonke umuntu uyabhadala. Ayisiyo nto yokuthi ungadlula uthi ngizathi sembhadala. Uhle uqale ngokubhadala uthi usudlula, kawudlula ungabhadalanga ku-toll gate. Yilo uhlupho olukhona lonalo. Likho abantu bebekhala-ke ukuthi-ke abanyeke bahlangane lakho khonapho bazange batshele kusaselesikhathi.
Okukhanya kube lo dubo i-toll gate yona le eyodwa yini esigodini kumbe akhona amanye lawo abe lo dubo olufana na?
Engize ukuthi ibe lo hlupho ngesigodini. Plumtree kungcono bebenika abantu ithuba ukuthi hayi sizakhweza ngesikhathi esinje. Ngithemba bavuke bekhweza lamhla ekuseni kabasakhwezanga-ke izolo. Kodwa-ke imemo kade beyiphiwe ibingeyokuthi izolo ngo-5 o'clock bakhweze bonke. Ku-toll gate Plumtree batsho bathi hayi sizavuka sikhweza ilanga elilandelayo. Kodwa-ke esigodini batsho bakhweza khonapho yikho kubangise umsindo wabachayeli sebesithi leyo mali kabalayo angeke batshelwe khonapho ukuthi wabhadala. Kodwa-ke kwezinye indawo ade bebanika ithuba ukuthi bazavuka bebhadala lamhlanje. Bekungcono-ke khona lokho la nxa yena leyo mali ingatholakali iyimali engekho abantu beZimbabwe behlupheka ngoba so-toll gate yodwa-ke ikhwezile izolo. Labe-VID ukubhukha ukuthi abantu batheste bakhwezile izolo. Umuntu ebebhadala $20 ukurejista ukuthi abhale i-provisional kumbe atheste i-road test class 4 bakhweze abaye $100 izolo. Khonapho ithe yakhwezwa ngo-2 o'clock abantu abaningi babuyele ezindlini bengela mali zona lezi zokubhadala.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu umchayeli ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje ke sixoxa lo nkosikazi Queen Maligwa owalwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba.
Iselifikile ilanga lokunanza amaqhawe. Ungathini wena ngalesi sikhathi sikhangela ubana ilizwe likwesiphi isikhathi?
Hey, andikunzima uyazi ukuthi amaqhawe ananzwa njani baba, ngoba nxa sikhangela isimo leselizwe okukhangelane labalweli benkululeko, okukhangelane labantu bonke esihlabo khonapha elizweni kunzima kakhulu. Abantu bayahawula, abantu bayadubeka baba. Ilizwe alisakhanyi, le njongo yokuya empini ayisakhanyi. Abantwana they are accusing us ukuthi kathi lati vele lizwe lani, sibiseleni kathe sasikhona than lokho elikwenzayo.
Ye, siyabona ukumana abanye abalwa impi yenkululeko bathi bona lokho abakutholayo akweneli njalo bafuna ukuthi kuphiwe labantu ababo lokunye okunjalo abathe bayakufuna liyavumelana lakho yini
mina ngithi ngabe abaveli benkululeko yibabamele bathele lawo ma-benefits abantwana bebemele amaveli benkululeko bethole enough to empower abantwababa bathina sanigletha kakhulu okokuthi bathese sesingabantu abakhalayo sesifuna ukuba ngabantu abazasifulisida kuze kufike ilanga lomsizi but ngendlela ngabe sisendaweni e-right thina singanakekelwa kuthi ukuthi labantu bethu siyafanisa kubanakekelwa kodwa sizanje sithole ukunakekelwa asizanje sikhangele njengabantu yikho khathesi ngo-crybaby ngoba asinalutho vele uyapaupas asinalutho ngabe sibebutho ngabe amboni ukuthi khonokho kwenzakala nxa khathesi kambe mina ngingathi uhulumende athengele mina impuphu athengele umntanami uzagcina kusesethengela lo mzukulu but mina ngithi abaluleli benkululeko khathesi lapha abakhona abancedise kuba bayimele kube right ukuthi bancedisiwe bakwanise ukuziphilisa
ye sike sezwa njalo abanye besithi bakhona abangaphiwanga ngitsho ngemva kokulwa empini kodwa bathe befika lapha kwaswelakala ubufakazi lina njengabanye abalwa impi yenkululeko bakhona yini elibaziyo abakusimo sona leso njalo kukhona na elikwenzayo ukubaphathisa
abaningi kakhulu njengokalakithela amandebele abaningi abazange bathole khona ukuncediswa bengatholanga ukuncediswa kunjalo kwakuvele ubandlululo laluvele seluqalisile ukuthi kuncediswa laba kakhulu laba hhatshi so into yakhona i-afekthe ngapha emathebhelelendi kakhulu kuma-exisitra abaningi lakathesi lokhu bethengiswa manga kulanto ephungayo kathesi vele akulalutho imagine umuntu lost isikolo sakhe kazange afunde wahamba waspenda those years eganeni eqeda khonapho ngasakhangelwa sekukhangelwa bona bana abalutshana okumele bade basuke
manje lona ilanga leli libona ungani indlela elinanzwa ngayo lihambelana layo na kumbe libona ungani kukhona ngakwenziwa ukuze lani lalwa impi yenkululeko libone ukuthi hayi siyananzwa la
ilanga leli sibuki thina sisuthisele kakhulu sinabafowethu abasala kubozambia emozambique ema-Angola endaweni ezijeneyo indawo zonezi bekumele sibili ngalesi sikhathi somnyaka kube lokuthi abantu zabana kuyahamba kuyenzwa konkhwana amasiko ukuthi kuhambe izikhumbuzo sikhona ngali sibavakathela abakwanisile ukuyafika bahambe befika and kungabi i-expectation ukuthi yithi kufanane labasemozambique ukuthi bathwalwa nguhulumende ezambia uhulumende angenele e-Angola uhulumende layangenele kufanane sihambeni sonke sikhumbula abanye bethu njalo ama-shrines abo well protected abe yi-heritage abe yinto ezaziwa noma ngumntwana uphi akwazi ukuthi ugogo wami kumbe ukhokho wami kumbe ubani bani wami ngomnyaka onje waphela ezambia waphela emozambique waphela e-Angola
hayi kuyezwakala isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga abalaleli ngiyabonga
hayi isale hayi lathi sibongile ube lelanga lokunanza ilanga lenu elihle
ngiyabonga baba
lo-ke ngunkosikazi Queen Maligwa omunye wabalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalamukela kwezithathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga lamhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Jasmine Tofa isiphathamandla sebandla le-MDC yena okhankasela ukuthi abantwana labesifazana labanye bathole incwadi zokuzalwa ama-birth certificates uqala ngokusichathisela ukuthi usebenza njani usebenza lobani njalo usiza njani abantu kulolu daba
wonke at parliamentary level siyakhuluma ngakho even ku-SADC parliamentary forum kule program ekhona e-SADC ekuthiwa yi-statelessness ukuthi kuzaba lesigaba okungathi yi-model law eyaba khona ukuthi kungabi lo muntu ohlala ku-SADC oswela okuthiwa amaphepha or i-documentation at parliamentary level lakho siyazama kakhulu ukuthi sidinge ukuthi kube le amnesty ukuthi wonke umuntu ongala document kuna abantwana kuphela ngokuthi labazali mele bebe lamaphepha ngahamba la kumsikeli lapho kulungiswa khona amabhesi bakhuluma ukuthi khona kuba le security ukuthi wonke umuntu apiwe nje ibhesi kodwa ngabacebisa ukuthi bakhangele ukuthi kuba yi-security more ukuba labantu abangalama ma birth certificate abangalama passport or any documentation kuba ngcono ukuthi uhulumende akhangele ngelihlo lona lokuthi banganika wonke umuntu ama-document security wise bayabe besebesazi ukuthi ubani lo bani ohlala ngaphi abantwana labo bayabebenabazali abayenelisa ukubatholela amabhesi ngisebenza lamanye even amakhansi lama-MP ephalamenti sikhuluma ngakho ngibone ithuba ku-marriage bill le ebuyayo anti bayakhuluma ngezinto zemendo so khonapho ngibona i-opportunity yokuthi kubhiliyana ingxenye kungangena khonokho ngizaxoxisana kukhokhasa labanye bantu ukuthi sikubone ukuthi singayingenisa njani
kodwa lokho elaqalisa umkhankaso lo wokudingela abantwana labazali babo ama-birth certificate lingathi lake laphumelela yini bakhona sebasizakalayo
sesisize abantu abaningi kwaye kulo mthetho lwana ukuthi abantu abantwana abazelwe eGoli kwaye kuhlupha ukuthi bebuye ngapha bebhadale $50 ngaye befuna ukuthatha ibhesi yomntwana umthetho lwana sowatshintshwa abantu kabasabhadali $50 liyana so ngibona ingani yi-milestone or yi-achievement ingathi abantu bayasizakala ngakhonokho kulo munye umthetho njalo sokule zinto ezingani zithile esezirelaxile esezilula ukuthi abantu batholeni ama-birth certificate okunye lakuthi kukhangeleleyo engibona ngani kungaba khona very soon anti yabona ukuthi umntwana ngaye umzali efuna ukuthatha ibhesi besisithi umama i-constitution ithiyona umama kuphela nguyomle amthathele ibhesi so sibona ukuthi even ubaba laye kumele abe lelungelo kwesinye isikhathi umama uyabe ngekho ngenye wasuka waya somewhere then wabhubha bonke abazali kumele babe nelungelo lokuthi bathathele umntwana ibhesi kunceda i-right yomntwana
waxoxisana lo mkamongameli unkosikazi Auxillia Mnangagwa kwanceda ngani
kwanceda kakhulu nge-motion leyo esayidibhethayo ephalamende yiyo eyatholisa i-benefit for example yabantwana abazalwa e-South Africa ukuthi bangabhadali ama-$50 mana abantu abasuka eZimbabwe besiyadinga imisebenzi ngasoma-tets or umthetho nalo ayilungiselwe abantu abanemisebenzi ephezulu akhona ama-economical refugees
leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Jasmine Tofa isiphathamandla sebandla le-MDC njalo elilunga ledale lephalamende sixoxelaye ngobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikho napha e-Washington DC
hayi siyabonga mamhlanga singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje kesikhangele inhloko zendaba Ivandla le-MDC lithi amalungiselelo okutshengisela kwe-VSI ngolwesihlanu akusibanga eside kungakhathalekile lokuthi amapholisa athini. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama lami ngoChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendane kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.